VOA Ndebele. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 5 kuLwezi 2019 uGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, isiphathamandla sikahulumende esisebenza ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa esibotshwe izolo sikhangelelwe ukuthi sizamiswa enkantolo namuhla.
Umongameli wakhuluma wathi izakhi khathesini kwamazinyo ukuthi ilume iyaqhubekela phambili ngomsebenzi wayizakhi lanxa abantu nje belokukhonona ukuthi kungani imisebenzi yakhona ihamba mbijana.
UZulu uthi iZimbabwe Anti-Corruption Commission ivala abantu amehlo ngokubopha isiphathamandla sikahulumende esisebenza lo mongameli Mnangagwa.
Abantu bezana uphefu bethi bona bayabophana ngamahlwane. Umnumzana uJoram Gumbolo Mnangagwa abantu nje abavela khatshana besebenza bonke.
Abantu abaningi kwele Zimbabwe bathi bathwele nzima ngokuphanda impilo.
Abantu abazisebenzayo bathole imali zokuzobhatala ama-school fees, bazithengela amaphilisi, bathenga ukudla. Ngayizulu lisena sokunye kuqatukuka nezulu, abantu abasasebenzi. Kuba nzima kakhulu ukuthi impilo zabo ziye phambili.
Zingagudwa umculo ezemelika lokunye okutshiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Isiphathamandla sikahulumende welizwe leZimbabwe esibotshwe yiKhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission izolo sikhangelelwe ukuthi sizamiswa emthethwandaba namhla eHarare. Umnumzana Joram Gumbo obona ngenhlelo ezijeneyo ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa wetheswa amacala ambalwa awenkohlakalo owenza ukuthi uhulumende weZimbabwe alahlekelwe phose izigidi ezine zamadola $3.7 million. Iziphathamandla zekhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission zithi uGumbo obizwe ngabacuphi bayo watshelwa ukuthi uzamiswa emthethwandaba namuhla ulakho ukuvalelwa nxa abathutshisi bakahulumende bengalubeka kahle udaba lwabo emthethwandaba. Kubikwa ukuthi uGumbo wathatha isigidi samadola kuhulumende walungisa indlu kadade wabo uMavis Gumbo esithi kulapho okuza kuba yisigodlo senkampani yeZimbabwe Airways. Kubikwa njalo ukuthi wadlelana lenkampani yokuthenga amafutha iyaphiwa umsebenzi nguhulumende ukuthi ithenge amafutha ezimota. Inkampani yeFirst Oil Company yanikwa nguhulumende phose izigidi ezintathu zamadola $2.7 million kodwa akwaziwa ukuthi imali le yenziwani. Abasekela ibandla elibusayo abanjengomnumzana Believe Gawule bathi iZimbabwe Anti-Corruption Commission isisebenza ngendlela efunwa nguMnangagwa.
Izakhi yaqhubeka ngomsebenzi wayo. Umongameli wakhuluma wathi izakhi khathesini kwamazinyo ukuthi ilume iyaqhubekela phambili ngomsebenzi wayizakhi lanxa abantu nje belokukhonona ukuthi kungani imisebenzi yakhona ihamba mbijana, kayigijimi, ayihambi. Kodwa-ke khonoko okwenzakalayo kuyatshengisa ukuthi izakhi iyenza khonokhona yakukhulumayo ukuthi yaqala icubungulisise kuhle, dingisise kuhle, ithathe kuhle ubufakazi bonke obugcweleyo. Kulindaba nxa siyangena emakhoti zingalahlwa ikhoti ikhoti imfumanise sibili umuntu nxa ukuthi uthethwa izakhi ithi nxa imthatha umuntu isiyamsemakhoti iyabe ibonile ukuthi umuntu lwecala sibili yikho khona kwaba kukhangelayo. Abantu abathi umfumile akusakhanyi lani lamacala akhona akasakhanyi akusoqiniso lelo amakhoti indaba lasemakhoti amakhoti yiwo aza kutsho ukuthi ayiphetha njani indaba kamfumile ngoba izakhi yona ingabophi ikhambise ekhoti.
Ugawule uthi kukhanya engani ziningi iziphathamandla zikahulumende ezizabotshwa yikhomishini le ngenxa yenkohlakalo ememetheka eZimbabwe.
Abantu abaningi bazabotshwa. Ngabona izakhi yakhuluma ukuthi lama-cases athile aphambi kwabo ngamanye wonke ama-cases agoqela abantu abakhulu abalezikhundla ezinkulu kuhulumende.
Kodwa kulabanye abantu abathi uhulumende udlala ngoZulu. Omunye wabantu abalombono lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho ezimele yodwa.
Kanti phela kuvele kuyaziwa ukuthi nxa abantu bezana uphefu bethi bona bayabophana ngamahlwane. Umnumzana uJoram Gumbolo Mnangagwa abantu nje abavela khatshana besebenza bonke bahulula indaba leyana eyokukhishwa kwaMgabe esikhundleni bebonke. Kanti kungani sokuthetha isikhathi eside indaba eyakhulunywa kakhulu eyentethe ezimbili lisane leZimbabwe Airways elokhu ngakabotshwa ukuthi nje njengoba abantu besitshwa nje angamadlwane kuphela angibona ukuthi ukuba abantu belokhu bebona kubotshwa abantu bezana kulabantu abaningi abasebenza lomnanga kohulumeni kamnanga kho abavele besaziwa amacala abo inxabe kuthiwa bayabotshwa bengatyeliswa bengavalelwa ngibona ngathi mina ozulu kule qiniso lokuthi hayi ngamandlwane la lokhu kuvala abantu amehlo so kufanele ukuthi vele bayikele nje ukukhuluma ngakho ukwenza ngakho ngoba bayayangisa ubayaziyangisa ebantwini
umnumzana Greta Sibanda umgcini sidlalo wenhlanganiso yeKing Mzilikazi Royal Trust uthi baningi abantu bazabotshwa ngesikhathi umnangagwa esesikhundleni
lapha ukhuluma ngengwenya izabaqedwa kwenyamazana zendle zinatha emfuleni ngibona besazobotshwa phela ingwenya ifuna ukuzigeza nxa esiyaphuma uyabe eseliqhawe okamnangagwa emhlabeni wonke lowa nje sisazi ukuthi naye ungcolile kangakanani kodwa yena kathesi usevikelwe ngumthetho bonke abanye laba bazongena
iCommission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission isanda kubopha unkosikazi Priska Mufumira wayesiphathamandla sikahulumende esibona ngemisebenzi lenswelo zikaZulu unkosikazi Mufumira wetheswa amacala okuthi wacobodisa inkampani kahulumende i-National Social Security Authority ngokuthatha amaqubaquba emali okungekho emthethweni kwamanje sike sikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo iphephandaba le-Herald libika ukuthi uhulumende uzawenza umhlangano namhla lezisebenzi ezifuna ukutshengisela emigwaqweni zikhonona ngeholo eliphansi induna ezitshiyeneyo emathebeleni north nemathebeleni south zithi kule ndlala esabekayo lonyaka zithi indawo eziningi azisela manzi abantu sebelamba njalo lezifuyo sezisifa suku zonke lokhu kwethulwe liphephandaba le-chronicle uhulumende uthi uzadinga imali yokuvuselela umsakazo wezimbabwe broadcasting corporation okwehluleka ukuholisa izisebenzi eziningi okwesikhathi eside lokhu kwethulwe umsakazo we-ZBC okwamanje sike silalele amazwi abalaleli be-studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp
salubonani basakazi we-studio 7 esibathandayo likhuluma lomlilo wasenkaya yobana ngikhuluma lani njengamanje ngilapha kwele South Africa uyazi ngicela ukuthi ngi-ede okuncane na ngibona ngani ukuze siqede lolu dubo olukhona la ekhaya eZimbabwe ikuthi abazame laba bantu ne-government yakhona ukuthi banikeze abantu ama-US dollar yabo ngibona ngani kungasiza ukuthi sivimbe yonke limbhisho ekhona ama-strikes ngoba ezithize ngibona namhlanje amanesi eHarare aqalile ukustrike ama-doctors astrike kudala so uyabona nje ukuthi ezempilo nje zithe ukulimala kulimala kakhulu abantu uyabona ngoba bona la abantu abaphezulu ma bethe bagula bahlangabezana lesimo esinjani leso bagijima baye ngaphandle kwamazwe bashiye nje abantu baseZimbabwe besenkingeni enkulu kabi yokuthi basethi bazoyaphi imithi ayikho labo fanele basize ama-doctors namanesi njengobana bestrike ayihambi ayihambi le nto kungangcono nje banikeze labo abantu imali yama-US dollars labo bakwazi ukuthi baphile ngoba vele ekhaya kusaphileki ma uphethe yona imali yabo yaseZimbabwe le akunancedo ivinto zakhona zikhuphuka every 2 days or after 24 hours uyabona nje ukuthi kufana nomdlalo nje
ngisalibonani bantu be-studio 7 labalaleli mina ibizo lami ngisiba ngumuzi Chuma ngiphuma le ebhinga ngokuzalwa ngizalwa enkaya eyi ngiyezwa lo baba lo abantu ugawule kumbe ngumhlobo bani lo muntu kumbe ubuya kuliphi lizo oyiliza lizelwe lapha ekhaya sihlupheka kangaka abelokho ekhuluma hey America mangabe bona ukuthi America akanandaba nayo ke why yena angafune i country ke ngamsiza ngezomnotho why lokho ati America America kanti iyo nje iphethe iZimbabwe yonke iyi America yonke uwo wonke la amazwe abelokho ati America bangabe lokho befuna ukusenza izilima nje sibadala sibangaka abantu bakithi izihlobo ziphelile lana ziphelela kuwo Bed Bridge abantu bedliwa zingwenya ngenxa yabo ilizwe lo amazwe wonke sekagcwele abantu baseZimbabwe noba ungathi uyaphi Zimbabwe kuphi Zimbabwe abe lokho ekhuluma amanyala umuntu emdala engaka asiphileli yena lana njengoba nawe yathi ukuthi kasiphileli America mangabe kuyikuthi uyakhona ukwenza izinto zomnotho lezi wayangezenzanga singa ngiminyaka thinti lokhe bathathi lizwe lana akayekela ukube lokhu asihlukumeza lana lo baba ugawule wakhona lo hawu sihleli siphila kanzima abantwana bethu bahleli bodwa emakhaya sihleli sisemazweni sisebenza kanzima sisebenza sigijinywa ngapho siyachaya babe lokhe bekhuluma nje into zabo yena mawungambuza khona manje ukuthi bona abantwana bakhe bakupha abantwana babo bafunda kuphi badla buntofo ntofo thina abantwana bethu baphila kanzima ngenxa yabo laba bami angabekela ukube lokho esiphalela amabhodo lana njengenkukhu ziphaleli lokho njene ubukhokho lana ukuthi zize zigijile hawo babe lokho beyengabantu laba bantu laba baqina ngathi la baqina ngathi lokho beyengabantu lana ukuthi abantu bebavotele
sanibonani bantu beStudio 7 sanibingelela lonke bantu hey chinto esibonayo lapha bantu sicabanga ukuthi yafana vele ngoba le ndaba yaseZimbabwe lengeke isalunga le ngoba la bantu still babusa ngodlame ungcono nje ukuthi vele mangabe kuthi akuyaliwa kuliwe mesi mabe getulwa beketulwe bephume izano PF ngoba siyayibona le nto ukuthi vele still bazasihluphekisa njengale nto iyayenzakala 37 years umgabe busa ngodlame abantu behlukunyezwa behlupheka namanje le nto abafuna ukuyenza yiyo yile abafuna ukuyenza sikhathele ngaba kwenzakale kona okubi okungayenzakali cela bephuma sabafuni and manje mina umbono wami mbona ukuthi la bantu sebedlayela phezu kwameva laba nase bengabe sebekhuluma nge-America bethi bangahlukuleza i-America ngeke baze balunge yikho labo bazotshaywa khona abadlali bedlayela ku-America bazatshaywa wonke ubukhosi lo abalabo buzaphelela phandle konke ngoba mase bedlalela ku-America bazahlala phela.
Yelawo-ke ngamazwi abantu abasithumele kuwhatsapp kunombolo ethi 011-202-465-0318. Sicela ukuthi lisithumezele amazwi enu phela sizwe ukuthi lithini ngokutshiyeneyo njalo lingathumeli phela onganokule nhlamba sifuna ukuthi sixoxeni sibone ukuthi sikhuluma ngani. Ye, siyabonga. Sesikhangele-ke okwenzakala kwamanye amazwe amafitshane. Uhulumende kamongameli Donald Trump uthi kulungile ukwenziwa lelizwe leMelika eselisise inani lezipepeli ezizavunyelwa ukubuya elizweni leli ngomnyaka ozayo. Lokhangelelwe ukuthi kuzaba labantu abafika phose inkulungwane ezingamathumi amabili kuphela abadinga ukuphephela kwele Melika ngomnyaka ozayo. Ngesikhathi kusabuza umnumzana Barack Obama wakulabantu abafika phose inkulungwane ezingamathumi ayisiyangalolunye 85,000 ababevunyelwa ukungena eMelika bedinga ukuba yiziphepheli. Abantu bayakhala okumangalisayo kwele mali lapho kusanda kubulawa khona abantu abaningi ngamalwe cacha bathi lokhu kungenzakala ngesikhathi esilandelayo. Zulukandaba, njengokulithembisa kwami izolo lamhlanje siqhubeka sixoxa lesizalwane seZimbabwe sikhuluma ngezamabhizimusi lamhlanje sixoxa lo mnumzana Michael Ndiweni. Baba Ndiweni, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kids, sanibonani balaleli.
Yeah, akusitshela ukuthi wenzani empilweni ba?
Lokhu abathi ngesikhiwa yi-social activist, ngimelela ilungelo loluntu. Ngiyakhuluma kakhulu kundaba ezihlukumeza uZulu ngikhangele kakhulu indaba ezesikhiwa i-economic justice, ukuthi abantu bakhululeke bathole amathuba kwezomnotho. Njalo futhi ngisebenza kakhulu labantu abazisebenzayo futhi ngama-small traders ama-vendors, inhlanganiso ukuthi ayibulawa vendors and traders association.
Singathi khona ngale-ke kuma-vendors liphila njani laba bantu abathenga bethengisa impahla?
Kulokhu kunzima kithi, sihlangana labo kakhulu, ngingazikhangele abesebenzela khona khonapha koBulawayo nakwezinye indawo. Kathesi kuyalea kwikhathi phezulu kunje nje abantu abalanda zokuthengisela izulu liyana, abanye abantu abasasebenzi. Siyazi ukuthi abantu abazisebenzayo bathola imali zokuthi babhadala ama-school fees, bazithenga namaphilisi, bathenga ukudla. Nxa izulu lisena sokudla siqasa ukuwa lezulu, abantu abasasebenzi, kuba nzima kakhulu ukuthi impilo zabo ziye phambili. Njalo futhi ngingazikhangele izinto lapho abathenga khona impahla kwezinye indawo, abantu abathengisa sebefuna okesh khonapha elizweni, nxa besiya phandle kwelizwe kuyafunakala i-foreign currency, isisipho kutholakala ukuthi nxa uyithenga ebe lakwa-premium asika kubo-40-50%. Khona ngale phetsheya futhi njalo bahlangane nendawo lezinto ezinengezisipha emabhoda lapha kuqhabeka nzima. Kulobu gwelegwele obuningi obenzakalayo endaweni zokungena nempahla lapha, vele kunzima kuma-transporters basikunyele. Khona ngale mazweni nxa besiyathenga abala ndawo zokulala, ama-toilets, omama bayathathela izimali. Hhayi, kulobu nzima kakhulukazi emsebenzini wabo.
Singathi ngenxa sigangela-ke ukubamba imali la, babamba imali ezinjani?
Kuhlangene, kusiya ngokuthi umuntu uthengisani. Abathengisa izwidzi lezi babethola khona okuzimanjalo okuncane okungamakhoyini. Abathengisa impahla babethola nale mali esithi i-RTKs libhondi. Then nxa uthengisa amafruti njalo futhi engxenye bathola nale mali encane esithiamabhondi coins. Kodwa abaningi abantu abasebenza ukuzithengisela abathathi ini i-RTKs, ziba nje i-RTKs ikhupha ngokuthi xa usudinga i-foreign currency ukuthiyawuthi izinto sokusiba nzima ukuthi uyithole, somele uyithenge ngenxa yephrosess kabili kumbe almost 70%. So kunzima kakhulu imali abazitholayo ukuthi basebenze, kunobunzima kakhulu indlela abasebenza ngayo.
Ye, ngamafitshani-ke nxa ungagqiba khonapho ubona ngazani-ke abathenga bathengisa emgwaqweni bo bangaziphilisa njani ukukhuphula impilo yabo?
Athinki umqoka phezu kwakonke ukuthi umkhono kumele uvuke usebenze ukuze imali leyo esilayo ibe lamandla. Nxa sikhangela imali zokwamanye amazwe, yiyo indlela abantu abangasebenza kanjalo. Futhi okunye okudingakalayo ukuthi uhulumende athathe umlando ukuthi a-formalize kumbe abeke imizamo esiyale ngathi yi-strategy yokuthi abantu abazisebenzayo abalembono emihle. Ngoba sikhangele kakhulu i-research ayenzayo kumbe uchwayiso salenzayo litshengisa ukuthi abantu abayi-13% kusiya ku-14% khonapho ngabantu abafuqwa i-entrepreneurship, abantu abafuna ukusebenza not because bafuna bathenga ukuthi bathenga ukudla baphile but ukuthi bafuna ukuthi babe ngosomabhizinisi amakhulu. So kuyadingela uhulumende abe le mizamo ukuthi abasekele bakhule, bangene labo kuma-mainstream economy, bafane labo okay, bafane labo pick and pay, bafane lezitolo ezinkulu ezithengisa impahla o-Edgars nezinye nje. So kunjalo ngithi mina uhulumende kathathe inzamo yokuthi abe le-strategy soku-integrate-a kumbe sokuhlanganisa i-informal economy into the mainstream economy.
Ye, lapha-ke besixoxa lobaba uMichael Ndiweni uVendors and Traders Association khona ngale-ke eZimbabwe koBulawayo. Sibonge kakhulu ungadinela kusasa baba Ndiweni.
Ngiyabonga kithi.
Asihlanganeni njalo kusasa lapho siyabe sixoxa khona lesinye isizalwane seZimbabwe, lapho sixoxa khona ngokutshiyeneyo.
Kwezenzakala eMelika namhlanje, kukhanya ngani abanye abantu okumele banike ubufakazi udalele House of Representatives bayala ukuveza udaba lokuchatshangelwa ukuthi wenziwa ngumongameli Donald Trump. Wacela umongameli wakwele Ukraine ukuthi ahlolisise okwenziwa umntaka Joe Biden kulelo lizwe. UTrump kubikwa ukuthi wayefuna ukuthi umongameli wakwele Ukraine ahlolisise okwenziwa ngumnumzana Hunter Biden owayesebenzela inkampani ephehla umlilo kagetsi. Ake sizwe umnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, ekhuluma ngodaba lolu usolufake uTrump enkingeni.
Okokuqala, ukubona kwami ukuthi into enza abantu laba abasebenza lo Trump bengafuni ukuya eCongress ukuyotestifya indaba yokuthi okokuqala uTrump uyabathreatena ngoba udemanda i-full loyalty from abantu abamsebenzelayo. Okwesibili, ikuthi mostly ama-Republicans bazama ukuma behind uTrump. So I think abaningi bayesaba ukuthi baye Congress against izifiso zikaTrump ngokubana abazi imibuzo abazoyibuzwa lapho, kungenzeka ukuthi bagcine bekhuluma izinto ezingahambelani lokufunwa nguTrump. So plus iDepartment of Justice ekhokhelwa nguba itshengisa ukuthi layo ivele ayifuni ukuthi abantu bahambe bayotestifya kuCongress. So the way ngibona ngakhona mina i-defiance nje from uTrump labantu bakhe abamlandelayo.
Ubona ngani bengahamba kukhona yini abangakuveza okungalimaza umongameli Donald Trump?
Ye, ngiyakholelwa kakhulu ukuthi yikho okusetshwa nguTrump ukuthi mhlawumbe bazosuka baveze ezinye izinto ezingakaveli njengamanje under i-cross examination. So rather than ukuthi athathe i-chance yokuthi abavumele ukuthi bayotestify e-Congress, ubona kungcono ukuthi abalise, ngoba usaba khona lokhu ukuthi ungagcina uvumbuluka ezinye izinto. Ngoba ngokubona kwami akusindaba ye-Ukraine yodwa I think uTrump are involved kiyo lapho abuse khona i-office ka-president. I'm sure ukuthi kukhona futhi lamanye ama-instances dealing lamanye ama-foreign countries lapho ongathola ukuthi kukhona izinto azesabayo ukuthi ma zingavela zingagcina zisiba ludaba olukhulu oluzoyenza impeachment ibe much stronger ma abantu base-America bangezwa ukuthi kulento esifana nalezo ezenzakalayo.
Njengoba bengahambi khona ngale edalele House of Representatives kumbe ngathi kumakomiti wona la ofunakalayo, pho ke bangadoswa njani ukuze be khona ngale?
Ngokwazi kwami i-House of Representatives ilelungelo lokuthi ishiwe amasaphina ukuthi bonke abantu laba ababiziweyo kumele babuye bazo-appear e-court phambi kwedale le-Congress le-House of Representatives. So I think umthetho uyavumela ukuthi laba abaphula lesaphina bengayilaleli, I think i-Congress ilala ilungelo lokuthi baboshwe laba bantu or banikezwe ama-fine azoyenza ukuthi abafosele ukuthi babuye bazo-appear ba-testify phambi kwe-Congress. So ngokubona kwami i-Congress okwamanje I think isazama ukuthi at least ingasebenzisi amandla enawo ukuthi ibafosele laba abantu babuye, kodwa isazama ukuthi kukhulunyisane ngokunegotiate ukuthi okay ozuzowaphiya uzokhuluma under oath okwaziyo ngokwenzakalayo. So I think ekugcineni ma ukuthi i-Congress isifosiwe kwalaba abantu bayagcina bethatha amanye amanyathelo okubafosela ukuthi babuye bazotestify.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi kwezombusazwe ezimele yedwa. Sixoxela ese-Washington DC khonapha kwele Melika.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kilohertz ekuseni kusukisela ngo-6 kusiya ngo-7 a.m. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 sitholakala ku-909 medium wave, laku shortwave ku-4930-13860 laku-15460 kilohertz. Ku-Live Talk sitholakala ku-shortwave ku-4930-13860 laku-15460 kilohertz kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama.
Yeah, lamhlanje silethulela umculo ka Blessings Ngqo umfo kaNkomo odabuka khona ngale ke eMatopo.
Igama lami nginguNqobezitha Nkomo, ngicula lo Jonathan Wise, lo Robin Mlawuzi, kodwa iqembu izethekeli laqaliswa nguBlessings Ngqo Nkomo lo Jonathan Wise.
Thank you.
ingoma le ethi gwabi gwabi ikhuluma ngomuntu singathi othanda unkosikazi wakhe kumbe umfazi wakhe, njalo egwabisela abanye abantu ngokuthi umfazi wakhe ngumuntu omuhle, ngumuntu omphethe kuhle. Owayenza sayicula lengoma ukuthi sasifuna ukuthi sivuselele umdumo wakobulawayo wemathelendi wakudala, kwenzela ukuthi sithi siqhubekele phambili abantu bengalahli amasiko wabo. So sadoku samuvuselela sicula njalo njalo nje. Sithanda ukwazisa ukuthi abalandeli bethu siyabathanda kakhulu, njalo kukhulu okuzayo esibagcinele khona. Khona nje sizahamba indawo zonke lezi sibanika umculo wethu weZimbabwe wakobulawayo emathebelelendi, indawo zonke nje abejabule kakhulu, sivuselela isizwe ngomculo njalo njalo. Abalandeli bethu, umculo wethu bengawuthola ku-iTunes, wonke nje kuma-social media. Ngakuvele ubhale iZethekel Music, uzawuthola umculo wethu. Siyabonga kakhulu.
Lapho ke umculo ka Blessings Ngqo leZethekeli. Sizokuthi abantu bathini lapha ke namhlanje uNoma Ncube uthi amavuko Dube. Unjani kula ngapho? Sizokuthi ke silobaba lapha ecingweni uPaul Dlovu. Paul Dlovu, isikhathi se-social media kula manje, ungathini namhlanje?
Kunjani baba Ntsala?
Ngiyaphila mfowethu, unjani wena?
Ngiyaphila.
Kwini ongasitshela khona namhlanje?
Mina engakutshela khona ukuthi yazi bengifisa mani ukuthi mhlawumbe but ngingazama ukuthi ke ngifonele lalo omnye ubaba lo MP abantu ngospeya abantu ngospeya sithole nenkinga mani lapho esihlala khona into esidizane ukuthi abantu basuka bangena nje basihlalela inkomo azinamadlelo. Ngiyazama ukuthi ngikhulumisane nayo ukuthi atleast bethu mhlawumbe bangabona ukuthi abantu bangaba bafaka in order na ukuze inkomo zikwazi ukuthola amadlelo. Ngoba sikhova manje ziyaphi inkomo, ngoba akusela ndawo lapho ezidla khona, uyabona?
Uthe indawo lapho okhuluma ngayo, indawo okhuluma ngayo kuthiwa ngaphi?
Indawo ekhuluma ngayo kusenyezi lapho eflabhu, usenyezi ewanezi.
Hayi, siyakuzwa kakhulu-ke isikhathi dumfo wethu. Sibongele kakhulu eNdlovu, ungathinela kusasa baba.
Ngiyabonga lapho.
Okay, bye-bye. Hayi, ubaba Paul Ndlovu uthi-ke badinga amadlelo kuthi isikhathi yiso sesidliwe ngumangoye. Singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ezikhokhela namhlanje. Isiphathamandla sikahulumende esisebenza ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa, uMnumzana Joram Gumbo, obotshwe izolo, ukhangelelwe ukuthi uzamiswa emthethwandaba namhlanje. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngo-Kips Dube. Asidibaneni njalo ngo-7:30 ntambama.